Soko izika disenda bagu VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 10 kuNkwenkwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Uma singayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sizithole sabaphephileyo kulolu bhubhano olubi kangaka.
Uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele India lubikwa lusesatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kwamakhelwane kwele South Africa.
We sincerely thank my dear brothers, His Excellency President Masisi and His Excellency President Edgar Lungu, who in 2018 extended an invitation to Zimbabwe to be part of this grand project.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eliZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho nekhazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia. Uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni izifundo eziqhutshwa kumabonakude ezama-TV lessons. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulo msakazo. Selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu, 526,066. Inani labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala ye-COVID-19 vaccine eZimbabwe, kuhlelo oluqale elizweni ngohlola njalo nyaka. Ebantwini abahlatshwe izolo, abazinkulungwane ezidlula ezilitshumi lanhlanu, 16,792 babo, bebehlatshwa ijekiseni yakuqala ukuthi abazinkulungwane eziphose zifike ezilitshumi, 9,613, ngabahlatshwe ijekiseni yesibili. Zakho obulewe yileli gciwane ekutshoneni kwelanga layizolo, kodwa ufunyenwe abahlanu belalo. Sebezinkulungwane eziphose zifike amatshumi amane, 38,419, asebefunyenwe bele COVID-19, lokhu leli gciwane lahlasela elizweni. Ngokunjalo nje, uhlobo lwe-coronavirus osoluqede abantu kwele India, oludla ubhedu kwele Bhilithani, soluhlasele kwele South Africa. Sokulokwesabela okukhulu ukuba imihlobo yomibili yaleli gciwane ilakho ukuhlasela eliZimbabwe idale umonakalo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba ise-Johannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo ogatsha lwezempilakahle kwele South Africa, uMnumzana Zweli Mkhize, umemezele ukuthi sekulabantu abane abatholakale belohlobo legciwane lwe-coronavirus eBahe kwele India. Sebelitshumi lanye asebebanjwe luhlobo lwe-coronavirus ethwalisa abantu amagabhavuzayo kwele Bhilithane.
We have to just focus very strongly on the issue of quarantine isolation of the individuals who are infected.
Kulengozi ukuthi abangabe behlangene lalaba bantu labo sebelalo leli gciwane.
Spread. There is a risk of a spread for anyone person with a contact with people, the risk of spread is always there.
Lokhu sekulethe kwesaba kakhulu elizweni jikelele, njengoba kuhlobo lwegciwane eliBahe e-India, ababili betholakale belalo esabelweni seGauteng, abanye ababili esabelweni saKwaZulu Natal. Ingcitshi kwezemikhuhlane ethelelwanayo uSikhucamfundo Anne van Kortbeck uthi abalolwazi lokuthi leli gciwane bese limemetheke kangakanani phambi kokuba litholakale kwabane laba. Kwele Ngilandi sekufe abantu abafika kuzinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu, around 130,000. Emalengeni amathathu edluleyo, igciwane lase-India lihlasela abantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu amane ngosuku, over 400,000 per day. Kanti-ke ababhubhe izolo kuphela bafike izinkulungwane ezine, 4,000. Ukuthi la amagciwane amemetheka ngesiqubu lokubulala abantu abaningi kangaka asekwele South Africa, sekutshe izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zethukile. Izalwane zeZimbabwe uNkosazana Matilda Ncube uthi bazaphila ngomusa weNkosi.
Hey, mina njengesizalwane seZimbabwe ngisubuhlungu kakhulu. Angingeke ngabudalula ukubana kunganani ngoba sizophela mpela sonke. Kodwa ngenxa yesimo esiselizweni lethu, siyafasikhala sikhona lapha kulona lolubhubha.
Isikhulume sebandla lemthokazi Liberation Front umnumzana Crispin Yone uthi iningi labeZimbabwe lizahlaselwa ilegciwane.
Abantu abaningi bazaba affected ikakhulu izizalwane ezivela elizweni lapha emvela khona. Bahlala bebaningi ezindlini lapha abahlala khona, le ndawo lapha abasebenzela khona njalo kaziphephile ngoba abanikazi bemisebenzi bafuna ama-profits. Yikho lokhu abakubhekileyo.
Isikhulume senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi uthi sebejelwe ngamathe.
So maye lokhu esanda ama-variation lokhu kubangela ukuthi ke sesingasabi nethemba elikhulu kakhulu ukuthi ama-vaccination lawo azoba lusizo olukhulu. Kodwa kutsho lokhu ukuthi abantu abangavaccinate ke siyakhuthaza ukuthi for i-herd immunity abantu abaqhubeke besehlelweni lokuvaccinate.
Induna yakwamthwakazi kwele South Africa uThulani Jobane ukhuthaza bonke abakwamthwakazi ukuthi benze konke abakwenelisayo ukuzivikela ngoba ububi obangelwe ileli gciwane India buyesabeka.
So isixwayiso sami njengenduna ngithi bantu bakithi masingayithathi kancane imithetho le esiyiphiwa abezempilakahle, siyilandele imigomo nemibandela ukuze nathi sithole sabaphephileyo kulolu bhubhane olubi kangaka.
Sebe sedlula isigidi over 1.5 million nengxenye asebehlaselwe yicoronavirus kwela South Africa. Asebefile sebe sedlula izinkulungwane ezingamachumi amahlanu over 50,000. Mele Studio 7 Johannesburg kwela South Africa Tuso Kumalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi eZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa eleBotswana kanye leZambia, lona elivulwe ngokusemthethweni namhla. Uhulumende weZimbabwe uke wabika ukuba laye uyingxenye yohlelo lokwakhiwa kwebholoho leli okuyimpiko elandulwe ngeleBotswana. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo iseGaborone.
Umongameli Mnangagwa uthele Zimbabwe lanxuswa sibili ukungena kuhlelo lokwakha ibholoho leKazungula lolu hlelo lusungulwa njalo liyenza konke ukuthi libe ingxenye yalo. Mnangagwa utsho lawa mazwi lamuhla emkhosini wokuvulwa okusemthethweni kwebholoho leli elisengxelweni yeBotswana leZambia.
I wish sincerely to thank my dear brothers and colleagues, His Excellency President Masisi of Botswana.
Ngomnyaka ka-2018 sanxuswa ukuba sibe yingxenye yalolu hlelo. Kungakadluli isikhathi esiyangaphi eleZimbabwe lalo liyabe selingenile kuhlelo lolu oluphathisa ukubambana kwethu njengamazwe akuluhlu lwethu.
In the fullness of time, Zimbabwe will be part of this hallmark project which accelerates our regional integration efforts.
Ukhulumende weZimbabwe kade iqinise ngokuthi uvele seyingxenye yalolu hlelo, kodwa lokhu bekulandulwe kumbiko okhitshokeni leBotswana ngempelaviki, kona uqinise ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe ngamazwe amabili kuphela. Umongameli Mkgweetsi Masisi kweleBotswana uthi sebevumelene ukuthi leZimbabwe lalo lenelise ukufaka isandla uze libe yingxenye yalolu hlelo.
I am happy to note that the Republic of Zimbabwe and ourselves with Zambia have agreed in principle to be a partner in this project.
Ngiyathokoza ukuthi eleZimbabwe selivumile ukuthi libe yingxenye yohlelo lokwakhiwa kwaleli bholoho. Iziphathamandla zethu zisebenza nzima ukuthi kuphethwe uhlelo lokungena kweZimbabwe mhlawumbe leNamibia kulolu hlelo.
And hopefully we will enroll Namibia in on this bridge, cross and one-stop border.
Kulokwesabela ukuthi ukwakhiwa kwebholoho leKazungula kulakho ukususa ibhizimusi ekade libonwa yiZimbabwe ngemota zamaloli ekade zingena zisebenzisa umncele weBeit Bridge. Isikhulumi sebandla eliphikisayo leMDCT umnumzana Witness Dube uthi inkulumo kaMnangagwa kuqala ukuthi iZimbabwe ibivele silingxenye yohlelo bekuyizifiso zikaThemba lo Amkela.
Ya kubaba uPresident uMnangagwa umlomo bathe esintwini kawugcwale lwamfula bakithi yizifiso. Kodwa kithi kusuka kube yileziyana ezithiwa ngezikaThemba lo Amkela entweni ezinkulu ezinjengalezi, ngoba uhulumende wethu akakafiki ezingeni lokuthi athathe amanyathelo aphezulu njengawona lawa esiwabona ethethwe lilizwe leBotswana lelizwe leZambia bebambisana besenza umsebenzi omkhulu kangaka.
Uthi iZimbabwe somele ihlale phansi izihlole ibone ukuthi yenza njani ekuthuthukiseni okuningi kukaZulu.
Ngakho umongameli wethu kumele abe uhambile yebo njengesiphatha amandla emele ilizwe lethu kulolu kulomsebenzi omkhulu kangaka kodwa kumele ebefunde okukhulu ekutheni nxa isizwe sisebenzisa kuhle inzuzo yaso sisenza lokho okuzathuthukisa abantu baso impumela ibe ibanhle impumela iba lengqubekela phambili enjengayena lesiyibone ngokwakhiwa kwebridge le kazungula leli
Ele Zimbabwe ladonsa inyawo ngesikhathi linxuswa ukuthi libe ingxenye lokwakha leli bholoho umnyaka ka-2008 lesikwa kwisikhathi ababe ngomongameli bamazwe amabili umzana Ian Khama kwele Botswana kanye lomzana Robert Mugabe babengazwani lokhu kwadala ukuthi ibholoho leli okwamele libe yibude bamamitha angamakhulu ayisithupha i-600 meters ligcine lidonse liphose lifike iikhilomitha i-923 meters ngoba kuvikwa ukuthi lingadluli phezu kwecele lezimbabwe ngaphandle kokwakhiwa kwaleli bholoho sekube lo mngcele owodwa phakathi kwebotswana lezambia o-one stop border ongowuqala emhlubuleni wangezansi kwe-afrika umongameli philipe chisekedi chilombo we-grc kanye nofilipe nyusi wakwele mozambique ngabanye beziphathamandla abakade bekhona emcimbini lo ukuvula ibholo home ingumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana
uhulumende namhla usungule ngokusemthethweni uhlelo lwakhe lakuqhuba izifundo kumabona kude ama-TV lessons kulandela lezo ebezivele zisemsakazweni wama-radios awe-ZBC inyathelo athi lizathuthukisa ezemfundo iziphathamandla zogatsha lukahulumente olubona ngezemfundo lizithe gwaqa iphokethi leyararo emsakazweni we-ZBC lapho ezichasise ukuqakatheka kwalolu hlelo umphathintambo obona ngezokwethulwa kwimbiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshelela umbuthano wokuthi okuthokozisayo yikuthi kulezifundo ze-sign language kulolu hlelo ukuhlaziya lolu daba Sixoxe ngengcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla yena othi ayisipho bonke abantwana abafinyelela omabona kude lemsakazo.
Ayi owune kasiyekele nokudlala. Singakafiki kwezemfundo zabantwana vele bangaka abantu abasabukela khona kuthiwa yiZTV. Sengitsho zazo iziphatha amandla zakohulumende siyazi sihlala nazo ziphakathi kwabantu. Ubonakala ngamadisiphezu. Okuyikuthi vele labo nxa bangabukela engxenye okunye okuthi zikuyabe kuvele uqondane labo kodwa lokho kodwa kulezifundo ezakwenziwa kuthelevishini umabonakude ngibona ngathi yikudlala angikwazi-ke ukuthi bangaki abantwana abazaba le mhlandla yokuthi bahlangane lawo iningi labantu kuyazi ukuthi bahlala emakhaya emakhaya-ke kwezinye indawo sengitshiwo wona umsakazi weradio kawubani pho ithelevishini-ke mina ngibona ngathi uhulumende umbe yena lo ucabange khona lokho uzama ukuthi athi izimbabwe ilizwe elithuthuke kakhulu eliphambili thina abanikazi abahlali bakhona siyakwazi ukuthi lokho yiwuchitha isikhathi enxa phakathi kwabantwana abalikhulu bangaba babili baye bathathu abazathola lezo zifundo yiwuchitha isikhathi le mali lamathuba kungangcono abantwana bafundiswe ngababalisi ezindlini umbe laba asabahlala phansi babebaqeqetsha loko kukamabona kude hayi ingane wane nje isizo zika-amukela kakulalutho kuzabaphathisa njani nxa phakathi kwabantwana bangamashumi amathathu amane amahlanu eklasini kube umntwana oyedwa ozabukela leyo thelevishini leseni yakho kuyabe kusiza ngani kusizani khona lokhu laba ababalisi bona laba abathiwoyo kumele phela kube yibo laba ababukela uzibabonga ukuthi abantwana bafunda okuya ngani eqiniseni ngakusebenzi nankamagetsi sicede insuku ezimbili kungakwagcwayisi kungelalutho pho-ke nxa sekufundwa amagetsi lawo njengoba layo engathenjwa ayadula aziyelali abantu vele sebeziphekela ngempuna hhayi akusebenzi dadekile akusebenzi
okuyikho okuhulumende angabe uyakuqinisa kuyini ukuthi abantwana bethole
uhulumende okumele akuqalise yikuthi ahlale phansi labazali kuphume isisombululo esizazama ukuthi sisuthise wonke umuntu kathesi abazali abanye balakuthi bancedise abantwa babo nabanye abantu abangabe babe ngamatisha baretire kumbe bahlala phansi kumbe la amatisha nxa lezikhathi sebe chaisiri. Gagusha lupanzu kufunyelu wani mwa impundo ya temwa. Upata lesu kufunzu kenga impundo. Haku ndo etemwa yo abandu kapenelisi kui tenga impundo leo. Ingabe kungapi leo esu disabandu wabawo. Mwa mkulumeda kuchukuti kona impendulo zengkinga songezi kui. Impendulo sebantine abanigazi bendaba abanigazi belisu.
Lo mnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezemfundo sixoxela eseGwanda. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni e-COVID-19 vaccine. Lokutholakala kohlobo lwe-coronavirus elilolaka ele-India kwele South Africa. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuvalwa kwempompi ehambisa amafutha ezimoto kwelemelika kungene ebusuku lwesithathu namuhla ngemva kokuhlaselwa liqembu labazibiza ngokuthi Dark Side. Abe Dark Side bathi bona batshontshela abanothileyo ukuphathisa abaswelayo. Babikwa njalo besebenzise ulwazi lokuhlasela imitshina yamakhompyutha ye-cyber security ukudala lomonakalo besithi bafuna ukuhlawulwa andubana bakhiphe abakufakileyo ukuphazamisa umsebenzi wokuhamba kuhle kwamafutha ezimoto. Amapholisa asedolobheni le-Colorado Springs esigabeni se-Colorado abika ubana kulondoda ovuke ubhova wadubula lokubulala abantu abayisithupha edilini lokuthakazelela ilanga lokuzalwa komunye wabemuli walelo dolobho. Wacina esezidubula laye wafa. Abebutho lakwelemelika asebephuma kwele Afghanistan ngemva kokuncedisa ibutho lalelo lizwe okweminyaka engamashumi amabili. Babekwa sebethengisa okunye okade bekusebenzisa ebantwini makhaza labamankampani azimeleyo ikakhulu imitshina emikhulu. Ele-Tunisia libikwa seliqale uhlelo lokuqinisa imigoqo yokuvimba ukusabalala kwe-coronavirus. Izolo ekusungulweni kwekhefu lamakholwa esimuslim ele-AED ngesikhathi izibhedlela zeleli lizwe zibikwa sezidonsa nzima ukumelana lokuqansa kwenani labantu asebebanjwa bele COVID-19 kunje sebezinkulungwane eziphezu kwamakhulu amathathu 329,000 asebebanjwe bele gciwane leli labulala abazinkulungwane ezidlula ezilishumi lanye 11,400.
Ngesikhathi amazwe omhlaba ikhuthaza ukulwisana lesifo soqhuqho olwemalaria, uhulumende weZimbabwe uthi ulazo inhlelo aziqhubayo zokuvikela abantu ezikhanya ziphathisa kakhulu. Intatheli yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngogcweleyo.
UZulu weHarare ukhala ngokwanda kweminyane kundawana ehlukileyo ahleli kizo kulandela ukuna kwezulu nyakenye. Umnumzana Albert Mazula wenhlanganiso yezakhamizi eye-Harare Residence Trust uthi iminyane le ikhanya isanda ngenxa yamachibi abangelwa ngama-potholes, ukudubuka kwempompi ezithwala ingcekeza ezamasuwethi lemigodi yabemba ichebechebe.
Bayagebha imigodi bayichiye injalo ingagqishelwanga, eminye iyatshona okumangalisayo ibisigcwala amanzi kube i-breeding ground eyemiyane.
UMazula uthi noma lokhu kunjalo iminyane leyi ibangela ezinye njalo indubo kuzakhamizi.
Iqiniso yikuthi iminyane lena nxa iluma abantu, abantu baba lamaqhubu babe sebesenwaya okungabangela eminye imikhuhlane ehlukeneyo esingeke sayichaza.
UDokotela Kudzai Masunda okhokhela uhlangothi lwezempilakahle oluphathelane lezifo ezisabalalayo kumasipala wedolobha leHarare uthi iminyane etholakala kuleli dolobha ayivamanga ukubangela isifo soqhuqho noma nje singaba khona sitholakala kuleli dolobha lapha lalaphaya.
Silama cases emalaria esiwatholayo minyaka yonke ikakhulu phakathi kwenyanga kambimbito kusiya kumkwenkwezi.
Kodwa uthi ama cases amanengi akhona ngabantu ababevele kwezinye izabelo. Uqhubeka ethi leli dolobha lilenhlelo ezithile ezigoqela ukufafaza bebulala limiyane endaweni ezigoqela lasemapasini. Uhulumende wasungula uhlangothi lwe-National Malaria Control Program ngaphansi kogatsha lwezempilakahle ngenhloso yokulwisana nalesi sifo. UDokotela Joseph Mberi ongumqondisi siwalolu hlelo uthi abalendlela ezithiyeneyo abazilandelayo ekulwisaneni lalesi sifo.
Last quarter of every year we spray 31 districts and that was done very successfully. We thank our people.
Kusigaba sakugcina kumnyaka ngamunye siba lomsebenzi wokufafaza kuma district wonke angu-31 njalo sibonga uZulu ngokwamukela lomsebenzi.
Uhulumende uthi uyaphathisa ngama-mosquito net ezigabeni ezingamathumi phose amathathu elizweni jikelele. Abantu bekwathola kungelambatalo besebenzelana njalo labezempilakahle abasezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe abagoqela ama-village health workers abafundela umsebenzi abalakho ukuphathisa bonke abahlaselwa yilesi sifo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba inhlelo zalo zokuvimba ukumemetheka koqhuqho lwemalaria ziqhubeka kakuhle okwamanje noma bezike zaphazamiswa yi-COVID-19 le ngozi ezifana leyesiphepho esikhulu se-cyclone Idai. Ingcwethi zezempilakahle zikhuthaza ukuba abantu bephange ukudinga usizo lokwelatshwa ngoba bengaphuza kungaphazamisa izinso zabo kanye lokunye emzimbeni umuntu agcineke sokumele afake i-drip kulokusebenzisa nje amaphilisi. Abantu abedlula izigidi ezingamakhulu amathathu 300 million babikwa behlaselwa yimalaria emhlabeni wonke jikelele. Abaphezu kwesigidi esisodwa 1.3 million babo bengabantwana abavame ukuhlaselwa emhlubuleni wangezansi yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz shortwave.
Abalamabhizimusi ezimota ezithwala abantu bacela uhulumende abavumele ukusebenza bezimele athi ukuba yingxenye yenkampani yeZimbabwe United Passenger Company iZocom. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Amapolisa kobulawa athi asebambe imithova efika amakhulu amane 400 engasebenzi osemthethweni ayivalela enkampani enkulu edolobheni leli. Isikhulumeli samapolisa kobulawayo u-inspector Bednuko Ncube utshele intatheli zindaba kobulawayo ukuthi izimota ezingabhaliswanga phansi kwekampani yeZupco azisoze zivunyelwe ukuthwala abantu. Uthi lokhu wethulwa okusemthethweni nguhulumende, ngakho-ke kumele bonke abalezimota ezithwala abantu balandele umthetho. Kodwa abalamabhizimusi la bathi abafuni ukusebenza bephansi kwenkampani yeZupco. Umunye wabo ngumnumzana Mbonisi Msimanga.
Angisakwazi ukuthi ngenze njani, vele ngiphelele khonapha, angikwazi ukuthi ngiyengaphi. Futhi ngekwelinye ikhantri engasozizalwa ngisakhona, umsebenzi kawukho, anamaphepha akhona, ngithembele khonapha ekhaya. Kodwa uhulumende wami ungibophile, ungibophe izandla, ngibotshe izandla ngilapho, ngiyaphila kodwa angiphili. Avele uShovambayo uke wakuzama ukuthi akhulumisane nawe laba ngani ukuthi i-association bahlulekile. Bahlulekile vele, hhayi bayalo dilayo moyo. Ngicabanga ukuthi amabhasi lawa uma ngiyakhangela, hhayi kusho ukuthi kukhona vele omunye umuntu odla ngawo kakhulu ngoba kunje uyahamba isimoto akuthiwa uyahambe kuZupco uchove ukuphi yikho cash engathengi lutho yena athatha icash afake esikhwameni. So yikho abantu bengafuni ukufaka, abantu baphika icash, abantu ngabafaka izimoto kuhulumeni zisebenzi ngoba thesona ama-spends ikho cash bakutshetha siyifuni bebawutshetha iko kesi $10 i-1500. Ha, uhulumende vele gafunu kuzwa, vele gafunu kuzwa. Izolo vele uwetlani, vele newspapers fone kupale, kombi is gone for good. Gafunu kuzwa, vele intotwa ikombi, vele. Unless ungena wena usithi uzuku. Kodwa into ebuhlungu ukuthi wena uphiwa ikho case, kawuphiwa case. Imota yesuthi abantu abafuna ukungena. Bayafuna ukungena but wena mawuphiwa ikho case, ukhoza udrive ikho case, mina irent imbhadala nge-US dollar drive. Niyazi imoto uthi ama space ngani? Uthi nge US dollar. Kodwa uphiwa ikho case. Yinto esuka isihluphe ukuthi isiswele ukuthi senze njani ngoba sina kuleli lizwe ngazi utoyitoye nje peaceful bakubopha.
Umnumzana abulisana nenxuma lo. Kule mjova ethola abantu ukuthi bathole nzima kulezi nsuku kobulawayo.
Kunzima sakwazi senzeni. Fa ukunxama thinga izimoto zabantu emthopha 18. Kathi singuminyaka. Fa ukuthwasela ngoba kunanti bathi imthopha ifakile eminye ifile. Bayibulala ama windscreen benzana ama police kusambele edolobheni bakuthathela imoto athiwa imoto yamela ingene etown.
Umnumzana Believe Gawule okubandla kwezanu PF uthi abele mijova kumele balandele okufiswa nguhulumende.
Phela shiyo into yakuqala, even lakuqala i-transport kwakuyi ROC kwakunguzupu kokudala even esikhathi se-Rhodesia lesa. Kodwa ngibona ngathi abanye kade kumele bavunyelwe labo ezinye imota lezi ezinye zivunyelwe zisebenze kathese. Ngoba izimuji zabo ziphila ngakhonoko ukuthi labo zivunyelwe zincedisane layo uZupco abanye bezimele bebodwa bengakho ngaphansi kukaZupco. Kade ngibona ngani kade kulicebo elingcono. Kodwa ngibona ngani uhulumende uza kukhangela lokhu ngoba sobele kukhala sibe sikuzwayo abantu bekhala sibi.
Uhulumende uthi izimota ezithwala abantu kumele zisebenze ziphansi kwenkampani yeZupco ukwenzela ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Iqembu labesilisa elimela eZimbabwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe kabuhlungu ngelePakistan emdlalweni wesibili ohlobo lwe-Test Series efike emaphethelweni namhla ekuseni. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lePakistan linqobele eZimbabwe nge-innings lamaranzi alikhulu lamashumi amane lesikhombisa 147 njalo ngokwesibili imidlalo ilandelana ukuba iqembu leZimbabwe linqotshwe ngalindlela. Ukapteni weqembu leZimbabwe uBrendan Taylor uthi ngokunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu wona umdlalo kumele uphele ngemva kwensuku ezinhlanu kukhomba ukuba izinto kazihambi ngendlela.
Bekungaba kuhle ngabe kubele inqobela phambili ekudlaleni kwethu kodwa ukunqotshwa ngemva kwensuku ezintathu kumdlalo yombili kukhomba kwehluleka kwethu njengeqembu. Kunengi okumele sikulungisise ikakhulu kuchayana ibhola ngoba kungathi sisuke sibelo kungahlaliseki enqontweni. Kuqakathekile ukuba siyalesi lokhu sifunda ukuze sidlale ngcono ngokuhamba kwesikhathi.
Kumdlalo wesibili ophele namhla iqembu lePakistan liqale ukuchaya ibhola lakuthelela amaranzi angamakhulu amahlanu lesithumi njalo lize laziphumela lodwa ngoba selibona ukuba eZimbabwe alingeke lifikise lelo nani. Intathezindaba yezemidlalo uDumi Praise Dlakama uthi indlela yokukhethwa ngayo abadlali beqembu lesizwe yiyo nayo ebangela ukuba leli qembu lingaqhubi kuhle.
Lo mdlali onjengoVictor Nyauchi owenza kuhle eAfghanistan ejika kuhle ikakhulu kufirst test kesesidlala ePakistan akaphiwanga ithuba kuyachiya imbuzo yokuthi ngenxa sesehluleka ukuthatha ama wickets ke thina silomdlalo owenza kuhle eAfghanistan kuyabe kusitshoni okwabakhethayo njalo ke laye ubowling coach ukuthi ke futhi ngasikhangela labadlali abayenze kuhle kulo game cup domestic cricket phakathi kwe-top 10 ke ongenileyo kuphela ngu-Kentani Chisoro kuthi ke abanye abanjengabo John Nyumbu Ainsley Ndlovu oTanaka Chavanga yena okedlala South Africa njalo uyenze kuhle kulo game cup kababizwanga ke.
Iqembu leZimbabwe linabadlali abalo abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan. Hayi, iqembu leZimbabwe linabadlali abambalwa abangenelisanga ukuphatheka kumidlalo le edlalwe liqembu lePakistan ngoba belimele. Laba ngabagoqela ukapteni weqembu Sean Williams, uSikandar Raza kanye loCraig Evan. Emidlalweni yalo elandelayo iqembu leZimbabwe lihlelwe ukuba lidlale leBangladesh ngenyanga kaNhlangula kusiya kuMtulikazi. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo uJoseph Njanji.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela uhlobo lwe-coronavirus oluhlasele kakubi kwele-India lubikwa Kusasatshelwa ukuba lungahlasela iZimbabwe ngoba selukhona kumakhelwane kwele South Africa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthe iZimbabwe lizagcina lingenile kuhlelo lokwakhiwa kwebholoho leKazungula elixhumanisa iLebotswana kanye leZambia. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.